Soko izika disenda bagu VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Hola mugela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 19 kuNkwenkwezi 2021 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukukhulunywa nguminister uzinyambi ziyambi ayikho okuyindlela izanu ephila ngayo ubika abayikho abakwenzayo umnankagu asezama ukukwenza uzama ukuthi agezise lolu bhixo solukhona awusagiziseki amazwi akomo ungavele wakhulume awaginyeki ukuthi uwabisele muva sevele aphuma.
Abenhlanganiso ye-Law Society of Zimbabwe bathi sebelobele umphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi befuna achasise ngokuchothoza imithethwandaba akwenzileyo esithi isetshenziswa izitha.
We're informed by the Minister of Bafana that it is their government policy to vaccinate all Zimbabweans. Zimbabwe is ready to also vaccinate us.
Umphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe uthi eleBotswana selithembise ukuhlaba bonke abeZimbabwe abahlala kulelo lizwe ijekiseni ye-COVID-19 kungakhathalekile ukuthi balamaphepha okuhlala kumbe kabalawo. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ziveza ukukhathazeka ngesaziso sikahulumende sokuthi nxa zibuyela ekhaya zizahlala kuma-quarantine centers zizibhatalela nxa zingelawo amaphepha aveza ukuthi kazila mkhuhlane we-COVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso ye-Law Society of Zimbabwe ithi isilobele umphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi incwadi imxwayisa ukuthi ayiphe ubufakazi bamazwi yakhe okuthi imithethwandaba yeZimbabwe isetshenziswa izitha zaphandle. Uziyambi wethule amazwi la ethukuthele phezu kwesinqumo esethulwe yi-High Court ngomgqibelo esokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa wephule umthetho ngokuqhelisa isikhathi sokusebenza kukamnumzana Luke Malaba osuswe isinqumo lesi esikhundleni sikamahluli omkhulu welizwe uChief Justice. Ngemva kokudlithizwa nguZulu, uhulumende wethu le umbiko izolo echasisa ukuthi uyayihlonipha imithethwandaba yelizwe lanxa engavumelani lesinqumo se-High Court phezu kodaba lukaMalaba. Umnankagwa laye wethule umbiko ofanayo enkundleni ye-Twitter esithi uhulumende wakhe uyayihlonipha imithethwandaba kanye lezinqumo zayo. Wengeze wathi uZulu weZimbabwe jikelele kungakhathalekile ukuthi umuntu ungubani kumele ayihloniphe imithethwandaba. Umnankagwa uthe njalo bayakuhlonipha ukuthi izinkantolo zisebenza zizimele kungela kungenela kwabezombusazwe. Lanxa kunjalo umkhokheli we-Law Society of Zimbabwe umnumzana Wellington Magaya utshele iStudio 7 ukuthi amazwi kaZiyambi ahlambaza imithethwandaba. Ngokunjalo uthe bafuna abaphe ubufakazi bokuthi ngempela kulezitha ezisebenzisa imithethwandaba. Ukuhlaziya loludaba sixoxele ngcwethi kwezombusazwe uDokotela Brilliant Mhlanga.
Isenzo sika minister uZiyambi abantu ukhanya ngani kabazange bathanda ukuthi basihlazise ngokuqinisekileyo njalo bazikise imibono yabo. Ngaba kwenzile khonokho bebezazwisisa ukuthi indaba le ilesisusa. Isisusa sayo yonke indaba le siyikuthi umbuso kaMnangagwa uzike ekuphileni ngodlame langesilungu esingathi ngama threats izikhathi zonke. Kusukela ekutheni konke lokhu kusukela isusa sakho siyukuthi umbuso kaMnangagwa wona vele uqala ukuba khona kuze kuthiwe usesembusweni. Kwasukela ekutheni wathatha umbuso lo ngodlame esingathi ngesilungu yikhulu. Umuntu othatha umbuso ngodlame ngezinye indlela uvele wephulile umthetho. Konke akwenzayo akukho emthethweni ngoba vele ungene ngendlela engaqondani. Sokusitsho ukuthi lalapho esesikhundleni eqhubeka ebusa uzaqhubeka esebenzisa indlela zonke ezephula umthetho.
Yena uMongameli Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uyayihlonipha imithethwandaba kanye lezinqumo zayo zonke lanxa nje ezinye engavumelani lazo. Ungathini ngalawo mazwi?
UZiyambi ufana noTitis othinxa ekhonkotha esenza kwenzayo ekwenza ngoba ekhuselwa ngumnini umnikazi ukuthi akwenze aze ayehlokoza laphana alume abantu ngoba umnikazi uyakuvumela ukuthi kwenzeke lokho. Ukuphenduka kwaMnangagwa esebuya ekhuluma esithi yena hayi imthethwandaba nemithetho yelizwe bayayihlonipha ngithole isisekelo sombuso konke lokhu akukhuluma yize nje yizabalele kuyindlela nje yokuthi ngoba uyakwazi ukuthi inkulumo kaminista wakhe ayikhulume iniso wakhe wenze okwenziwa okufana lomntwana egumeni abadala nxa behlala bekhuluma benyere ekhuluma izinto ezingaqondanga. Umntwana abesesukuma laphana zikhulumele ahlale kuzwa kukhulunywa ngkhaya engakwazi ukuthi yinto ekhulunywa ngasese akumelanga ayikhulumele obani. Manje uMnangagwa njengomzali usebona ukuthi umntwana usephambanisile sezama ukuthi azame ukuthi akline le nto eyenziwe nguminista wakhe. Kukanti-ke uvele sokungemuva kwendaba ngoba eqinisweni siyakwazi ukuthi okukhulunywe nguminista uZiyambi yikho okuyindilimba yikho okuyindaba yikho okuyindlela izanu ephila ngayo. Ubika abayikho abakwenzayo. UMnangagwa sezama ukukwenza uzama ukuthi agezise lolu bhixo solukhona. Awusagiziseki amazwi akomo ungavele wakhulume awaginyeki ukuthi wabisele muva sevele aphuma. Usezama nje ukuthi acole alolonge akuyi kuphuma lutho. Abantu bayamazi ukuthi uMnangagwa uyisima kanjani njalo labafana bakhe laba sesibazi ukuthi bangabafana banjani bangabantu abanjani. So inkulumo kaMnangagwa kale akufanelanga sithi nxa siyikhangele njengokuthi inkulumo yomuntu oqotho. Akuna buqotho enkulumeni kaMnangagwa.
UDokotela Mhlanga uhlaziya ezombusazwe. Abogatsha lwezempilakahle bathi inani labantu asebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela iCOVID-19 selikunkulungwane ezedlula amakhulu ayisithupha 600,579 kuthi asebehlatshwe eyesibili sebezinkulungwane ezinamakhulu edlula amabili 231,375. Ababulawe yilomkhuhlane izolo babili njalo abatholakale belawo bangamatshumi amabili lantathu 23 asebefunyenwe belawo bonke kusukela nyakenye sebezinkulungwane eziphose zifike kumatshumi amane 38,595. Umphathi ntambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe uMnumzana Frederick Shaba uthi eleBotswana selithembise ukuhlaba bonke abeZimbabwe abahlala kulelo lizwe ijekiseni yeCOVID-19 kungakhathalekile ukuthi balamaphepha okuhlala afaneleyo kumbe kabalawo. Kubika umqondisi Dube.
Ushaba okade evakatshele omunye wakhe wakele Botswana ngolesibili uthi uyajabula ngesithembiso seBotswana esokuhlaba wonke abeZimbabwe abahlala kuleli lizwe. Bekulokukhathazeka ukuthi abanye abeZimbabwe abahlala eBotswana kakhulu abangene ungekho emthethweni balakho ukweqiwa ngesikhathi sokuhlaba ijekiseni ye-COVID-19. Ushaba uthi uthenjisiwe ngumphathi ntambo obona ubudlelwano beBotswana lamanye amazwe uDkt Lemogang Nkwapi ukuthi akulamuntu ozatshiywa phandle umkhankaso wokuhlaba ijekiseni ye-COVID-19.
We were informed by the Minister of Botswana that it is their government policy to vaccinate all Zimbabweans.
Siyazisiwe ngumphathi ntambo wakwele Botswana ukuthi kuyindlela yabo yokuthi bonke abeZimbabwe behlatshwe ijekiseni. Siyakubongela lokhu. Lathi sizahlaba bonke abeBotswana abahlala emizini esemngceleni yeZimbabwe.
Zimbabwe is ready to also vaccinate those people.
Kodwa abeZimbabwe leBotswana bathi bazabona ngezenzo ngoba besethuswa ukuthi uma begcwalisa amaphepha okuhlatshwa kulalapho kudingala ukuthi kulotshwe inombolo yephepha lokuhlala eBotswana i-residence permit. Umnumzana Mthabisi Dube uthi kudingakala kwe-information le. Ungatsho ukuba labo abanala maphepha okuhlala eBotswana bazakuba esemsileni ekutholeni ijekiseni ye-COVID-19.
Siyezwa ukuthi eleBotswana liza vaccinator abeZimbabwe kodwa esizibuza khona ukuthi kungani uma kufilwa ama-vaccination forms kufunakala i-residence permit number. Uma ungelayo kwenzakalani? Yindaba kudingakala konke lokho.
Kusenjalo ushaba uthi kulokuningi amazwe mabele azawuhlafuna emhlanweni obanjwa umnyaka wonke oyibhayi National Commission okhokhelwa ngumongameli Mokgweetsi Masisilo Emmerson Mnangagwa. Lo nyaka lithuba leZimbabwe ukuba yinkundla yalo mhlangano. Ushaba isithi bakhangelele ukuthi mhlawumbe ungaba seVictoria Falls ngoba idolobho leli selihambe isibanga esithile ekuhlabeni abantu ijekiseni ye-COVID-19.
We are not yet set or agreed where the venue could be.
Asikavumelani ukuthi umhlangano uzabanjelwa ngaphi, kodwa ngenxa yesibanga esesihanjwe ekuhlabeni ijekiseni ye-COVID-19 eVictoria Falls, umhlangano lo ungabanjelwa eVictoria Falls.
Victoria Falls, this meeting could be planned to happen in Victoria Falls.
Kwezinye indaba ushaba uthi eleZimbabwe likhayelele ukungena kuhlelo lobholoho lwekazungula kodwa uthi iZimbabwe iqhubekela phambili ngokuthuthukisa umncele weBay Bridge uze uqhubeke ukhanga amaloli athwala impahla evela emazweni achiyeneyo. Kulokho esabela ukuthi eleZimbabwe lizalahlekelwa imali eningi kulandela ukuvula kwebholoho lekazungula lona lixhumanisa iBotswana leZambia njalo libonwa njengomkhandlo ongenisa amaloli empahla kumkambo osenyakatho ye-Africa. NginguMqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngisabona kwele Botswana.
Izakhamizi zelokishi lemganwini kobulawayo zihlaba umkhosi ngamanzi eziwathola empompini angahlambulukanga osokubangele ukuqhamuka komkhuhlane wesihuto. Lokhu sokudale ukuthi abenhlanganiso yezakhamizi iBulawayo Progressive Residence Association bathathe amanyathelo. Kubika obathabile Masuku.
Izakhamizi lezi ziveze ukukhathazeka okukhulu ngesimo samanzi ababhekane laso besithi amanzi aphuma empompini encolile njalo elephunga elibi okokuthi bengaqinisela bawanathe agcina ebagulisa. Umnumzana Ambrose Sibindi siphatha amandla seBulawayo Progressive Residents Association uchasisa ngobunzima obubhekane labantu abahlala emganwini.
Yes, siyananzelela ukuthi kulezindlu kumbe kulesigaba elokitshini lemganwini lapha okuphuma khona amanzi angathi ale contamination esingathi ngamanzi angcolileyo. Izakhamizi yatsho ukuthi kungathi kulesiwa phakathi kwalawo manzi, ngokunjalo-ke izakhamizi zihlabe umkhosi. Lathi ekufikeni kwedzabo nda aya amanzi lana akhanya sibili kwesikhathi uzwa kungathi kulo mnuko othile ongathi awumuhle.
Esinye isakhamizi semganwini unkosikazi Nobuhle Juma uthi okwenzakala kibo kuzafana lokwenzakala eluveve nyakenye.
Kunzima esihlangane lakho ngoba kathesi asikwazi ukuthi kuzakwenzakalani kumbe kuzafanana lokweluveve. Wonke umuntu uyagula endlini, akula oncedisa omunye, sekuyikutshintshana itoilet.
Isikhulumi sekhansili yakoBulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu uthi ikhansili yathumela iqula lezempilakahle ukuthi liyehlola abagulayo lokubacebisa ukuthi baye emaklinika.
Sathola ama reports ukuthi kulendawo emganwini lapho amanzi angani aphuma engahlanzekanga, ama water quality complaints. Sesithole lawa ama reports, i-council yathumela ama team amathathu ngempila kahle yahamba siyakhangela ithatha ama samples ukuthi icheke amanzi ukuthi aminjani. Babe ngena ezindlini lezi kade sithole khona ama reports ukuthi kulabantu abangezwa kuhle, sihamba silandelela ukuthi landelela ukuthi abanye babehambile esibhedlela. But abanye sacebisa ukuthi abahambe laseclinic lapho abazancediswa khona. Esicebisayo kathesi izakhamizi ukuthi nxa sivula impompi singabona amanzi angani alekhala esingayijayelelanga, siyacela bakithi ukuthi sibilise amanzi singakanathi.
Unkosikazi Mpofu wengeze ethi i-council izalungisisa indawo lapho amapayipi adabuke khona, ethi njalo okwamanje i-council izahlala ivulile amanzi emganini ukuze ingcikeza ehleli empompini iphume.
So i-council ithe sinanzelele lokhu ukuthi ezinye impompi zike zahlala amanzi engabi maningi ku-system, ivulile amanzi esingathi uninterrupted water supply to ama-areas lawa a-affected emganini. Epush anything nxa kuphakathi njalo uthi abantu bethole amanzi. Okunye futhi esikwenzileyo sinanzelela ukuthi kwezinye indawo kule stitch ezidubukileyo kulamanzi apompozayo ama water base. Esesikwenzileyo njengecouncil sithumele njalo enye team ukuthi ilandelele izame ukulungisa and intensify ama repairs ama sewer base ama water base lama water leaks.
Izakhamizi zemganini zithi amanzi abesithi nxa engahamba esephenduka agcina esephuma empompini elephunga elibi njalo elombala oluhlaza kumbe omnyama. Lokhu kwethusa abaningi asebesesabela ukuthi bazagcina besehlelwa ingozi inye ehlela izakhamizi zeluveve nyakenye. Ngomnyaka ophelileyo kubhubhe abantu abalitshumi lantathu i-13 kuthi abazinkulungwane ezimbili bagula ngemva kokunatha amanzi angcolileyo elokitshini leluveve. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kulayistoku kulamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa isizalwane seZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe namafitshane.
Abanini bizimusi bawele Melika bakhala ngokuthi lokhu bethwele nzima ukuzifisa iziqondiso zabe Centers for Disease Control and Prevention zokuyekethisa ukugqoka kwamamaski ukuzivikela ekubanjweni yi-COVID-19 kwalabo asebehlatshiwe ijekiseni yokuzivikela emkhuhlaneni ye-vaccine. Iningi labohulumende bezabelo baziva sebekhululekile ukubeka ezabo iziqondiso ezibavumela ukubana abantu bangene emavinkilini begqokile kumbe bengagqokanga amamaski, ikakhulu labo abayabe sebehlatshiwe amajekiseni awe-vaccine. Umeli kamongameli weMelika obona ngomsebenzi wenguquko yezomphathi u-US Climate Envoy John Kerry uhlangene noluphathi ntambo wezobudlelwane beGerman lamanye amazwe omhlaba uHeiko Maas esikolweni salelo lizwe iBerlin. Lo mhlangano bawenze ngaphambilini komhlangano omkhulu owenzelwa kweleScotland fona lo mnyaka ophathelane lenhlupho ezibhekane lezemvelo emazweni womhlaba zibangelwa ukuguquka komkhathi. Umongameli Emmanuel Macron wakweleFrance ube lo mhlangano ngolwesibili lenkokheli yamazwe awezwekazi le-Afrika kanye lenhlanganiso lamankampani akweletisa imali emhlabeni jikelele esigodlweni selizwe lakhe iParis. Lo mhlangano ube ungowokuzama ukudinga indlela zokuthi amazwe awe-Afrika athinteke kubi ngobhubhane olwe-COVID-19 iminotho yawo angaphathiswa njani ukuthuthukisa umnotho kanye lezikweleti ezivele lawo mazwe. Umongameli Cyril Ramaphosa wele-South Africa uhlangene lomunye wakhe wabele Mozambique uPhilippe Jacinto Nyusi eParis kwele France ngaphambilini komhlangano abanxuswe khona ngumongameli Emmanuel Macron ngoncedo lwemali abangaluthola enhlanganisweni eziphathisa amazwe omhlaba eyeParis Club.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi zikhathazekile kakhulu ngesaziso sikahulumende sokuthi nxa zibuyela ekhaya zingelamaphepha atshengisa ukuthi kazilawo umkhuhlane we-coronavirus zizaqala zihlaliswe kuma-quarantine centers zizibhadalela. Kubika uThuso Khumalo.
Iningi labeZimbabwe laba bathinyathelo likahulumende leli lizavimba ukuya emakhaya okuyinto ezakwenza bahlale isikhathi eside bengabonani lemuli zabo esekhaya. Isizalwane seZimbabwe obuye njalo abesikhulumeli senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana eyezimimbokodo unkosikazi Corence Mkhosi Ncube uthi akuzwisiseka ukuthi uhulumende uselusolene uhlelo lokuthi umuntu angene ngencwadi ekhombisa ukuthi uhloliwe kwatholakala ukuthi akalalo igciwane.
Akuwona umbono noma isinqumo esihle emphakathini ngoba lokho ngicabanga ukuthi kuzaphoqa abantu ukuthi bequmncele bengangeni ngokusemthethweni. Phela nizothi ma ngicabangela insuku engiziphiwe noma insuku engizicelile ukuthi ngiyekhangela lami ekhaya ngikhangela abadala zizabe zizincane bese kuthiwa kangiqale ngivaleleke thothi mhlawumbe uhambela umkhuhlane.
Ekhuluma labezindaba izolo ngemva komhlangano wedale labaphathi ntambo umphathi ntambo ogatsha lubona ngezokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mtshwanga uthi izizalwane zeZimbabwe ezibuyela ekhaya zizaqala zigcinwe endaweni ezithile zingakavunyelwa ukuyahlangana lemuli zazo. Labo abagciniweyo kusamelela ukuthi kubonwe ukuthi abalawo yini umkhuhlane we-corona bazazibhadalela indleko zonke zokugcinwa kwabo. Abatholakala belalo umkhuhlane we-COVID-19 labo kukhangelela ukuthi bazibhadalele imali yokwelatshwa lezinye indingeko ezibhedlela ababe bevalelwe kuzo. Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Jabalala uthi lesi sinqumo esenziwe nguhulumende engazange acabangisise kahle.
Abantu bahamba ekhaya nje for isikhathi esifishane kakhulu then for 3-4 days, 3 days, 1 week. Manje mase kuthiwa sebezagcinwa kunzima kakhulu. Besicela thina ugovernment yaseZimbabwe ukuthi ekulonge umuntu elazi incwadi ezimvumelayo ukuthi u-COVID free akangeni elizweni. Siyacela nje ugovernment yaseZimbabwe ukuthi hawu abantu baphila ngokube lokhu bedijima bengale emazweni angapha bekula amazwe bedinga into engabaphilisi abacatshangele.
Loba nje ningcele eZimbabwe besavaliwe labo abalincwadi ezemthethweni zokusebenza kwele South Africa bebelokhu bevunyelwa ukungena lokuphuma elizweni. Bekudingeka kuphela ukuthi babe lencwadi ezikhombisa ukuthi abalalo igciwane le-coronavirus. Bese kule nsolo eziningi ngalezincwadi njengoba abanye bekubikwa besebenzisa ezamanga okuyinto ebifaka izihlobo zabo engozini. Kodwa abaningi bathi bekungcono kusetshenziswe lezincwadi njengoba ukuvalelwa sekusitsho ukuthi sebezaqeda phezu kweviki bengakafiki emulini zabo kati-ke bazabe sebefuneka lasemsebenzini kwele South Africa. Isikhulume sebandla le-The Patriotic Front umnumzana Mxolisi Ncube uthi iphutha elikhulu kulesinqumo ngelokuthi uhulumende athi laba bantu bazibhadalele indleko zokugcinwa kwabo.
Angiboni kuyisu elihle ukuthi abantu labo abasuka ngaphandle kwelizwe nxa befika elizweni kuthiwe bavalelwa ngezimali zabo. Ngoba siyazi ukuthi iningi lamaZimbabwe angaphandle kwelizwe awalayo yona imali yokuthi azithengele okuya ethunjini. Kukanti nxa sesibengezelela futhi umthwalo ongaka uhulumende ngibona ngani uzathi sithi uzama ukuvikela kumemetheka komkhuhlane agcine esewumemethekisa ngoba abantu bazabe bengasangeni ngendlela eziyizo elizweni.
Abanye bakhala ngokuthi ngesikhathi uhulumende esanda kwethula uhlelo olufanayo i-coronavirus isanda kufika nyakenye bekulokukhonona okukhulu ngokungcola indlala lesiphathwe singesihle kunengi zalezindawo. Bebekhona njalo abebekhala ngokuthi bafike bathola i-corona kulezindawo ngenxa yokuminyana kwabantu. unkosikazi Mthwangwa uthi uhulumende usahlolisisa ukuthi isigulane esibulewe coronavirus edolobheni leKhwekhwe kungabe besihlaselwe luhlobo lwecoronavirus esibulele abaningi kwele India na. Uhulumende weSouth Africa usanda kubika ukuthi izabelo ezimbili iGauteng elabe Zimbabwe abaningi leFree State sezingene kuhlandla lesithathu lokuhlaselwa iCoronavirus. Lokhu kulandela njalo imbiko ekhombisa ukuthi uhlobo lwecoronavirus oselubulele abantu kwele India lolumemetheke ngesiqubu eNgilandi. Omabili amagciwane la asengenile kwele South Africa. Sebesedlula isigidi lezinkulungwane ezingamakhulu ayisithupha over 1.6 million abantu asebehlaselwe iCoronavirus kwele South Africa, kanti ke baphezu kwezinkulungwane ezingamachumi amathathu lesishiyagalombili over 38,000 asebehlaselwe eZimbabwe. Ngelesithulo 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Sizwe abalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo ngokwenzakala elizweni.
Mina ngoDancube owesomnene olalela iStudio 7 kusukela ngo-6 phakathi kweviki kuchawu 7 ngiye ngihlelele futhi intambama ngo-7 kuchawu 9 ngakho ke ngikho lokho iStudio 7 engisithanda singihlela izinto ezimnandi ezidlalelayo.
Sakubonani kuStudio 7 nabobaba u-Ezra Jesus Banda mina ngingu-Christopher Masveli Clow uchairman kaZwela Pili. Yini uZwela Pili? Liqembu labantwana nabadala bewuvumi lasungula ngo 2019 eGoli, injongo kuyikuthuthukisa isikolo sayini. Lihle ithendele likhala ligiji. Sasathenga istationary lefenisha ka-20,000 sihlanganisa zonke indleko zakho phecelezi. Yikho besicela zonke izizalwane zakithi ezingazi zisondele sithi gwaqa siphathisaneni. Abadala bethu nesikolo sethu nabantwabethu nezihlobo zethu. Imvuma ngeyethu ngeyami ngeyakho. Okwamanje siphezulu kokwakho sokwakha ixiba lokuphekela. Izandla zingabaningi umsebenzi uba mlutshwane. Sithi phambili loZwela Pili kanye ne-executive asitshaleni sizabo. Siyabonga kuStudio 7 ukusihlanganisa kumagumbi wonke amano omhlaba. Sikusifike isandla esiphansi. Okhuluma ngomgcini sihlalo kaZwela Pili uChris Mazuleki wasekuvukindawo.
Labo be kungabalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo ngokwenzakala eZimbabwe. Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Abenhlanganiso yeLaw Society of Zimbabwe bathi sebelobele umphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi befuna achasise ngokucothoza imithethwandaba akwenzileyo esithi isetshenziswa izitha zeZimbabwe. Umphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe uthi leBotswana selithembise ukuhlaba bonke abeZimbabwe abahlala kulelo lizwe ijekiseni ye-COVID-19 kungelani lokuthi balamaphepha kumbe kabalawo. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi zikhathazekile ngesaziso sikahulumende sokuthi nxa zibuyela ekhaya zingela maphepha atshengisa ukuthi kazila coronavirus zizahlala kuma-quarantine centers zizibhadalela. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Sa yimi untungamile inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.